kodwa ke into endidanisayo ukuthi abafoti laba abe-MDC sebesenza into enye esuka isikisele emuva kakhulu ukuthi bangavumi ukuhlonipha kumbe ukunanzelela ukuthi upresident u-Emmerson Mnangagwa ngupresident welizwe owakhethwayo. Ngokunjalo sokusikisela emuva khonoko ukuthi nxa noma sebefike edayela ephalamende sokungani ngamadlwane awayenziwayo akusela kuhlonipha okukhona okokuthi kusetshenze ndawonye. Ngokunjalo iZANU-P F la isinanzelele ukuthi nxabe laba senza so lathi manini senze so kube kathi akusibiseliakusincedinga lutho konke khonokona kwenzakalayo kusibisele emuva njengelizwe. Kodwa into engiyinanzelela ngathi ngakhulumisana njani ngakuthiwa sikhulumisaneni senzeni ngakhulumisana njani labantu abangakunanzeleliyo kumbe bangakuhloniphiyo ukuthi wena ukhona ungumuntu. Ngokunjalo kodwa mina kuyangidanisa ukuthi abafoti laba nxa beshiye ezintweni ezinye bahamba phambili. Njengalokhu ngiyakhumbula emalangeni adlulayo kuthiwa ngesikhathi bekulokuzeniye imisemina yebhajethi ngale eVictoria Falls babe sidle izimali ezinkulu kakhulu kuhlangene lapho kibo konke kuhle ngakunjalo.
Mnumzana Sibanda, nanto ke udaba, ungathini wena Sibanda?
Okungimangalisayo ukuthi uGawule uyatsho ukuthi khona indlela abaziphatha ngayo ephaliyamende. Angikwazi ukuthi utsho obani ngoba akasacasisanga. Kodwa mina into engiyaziyo njengomuntu osephaliyamende kathesi ukuthi onguye osesenza ukuthi umsebenzi wephaliyamende ungasaqhubekeli phambili yiZANU-P F. Yebo, ngiyakuzwa ukuthi iZANU-P F lokho ikwenzela ukuthi yona ithi ngenxa yokuthi lina njenge-MDC kalinanzi ukuthi khona umongameli Mnangagwa umongameli welizwe. But into yakhona emangalisayo ukuthi uGawule leZANU-P F yakwazi ukuthi umbuzo lo uvele uphuma phandle kwephaliyamende, kawukho ephaliyamende. Yikho i-MDC ingazake ithi siyademonstrate ukuthi iphaliyamende ivalwe. Thina esikudingayo ephaliyamende ukuthi umsebenzi kahulumende obuya through iParliament uqhubekele phambili ngendlela ekufuza ukuthi uhambe ngayo. Umuntu nje ongani kuphela nje ule problem le MDC ekuphandle kwe MDC kodwa kusizodingiselwa phakathi kweParliament omongameli eyedwa. Akuzake kube lelanga lapho iMDC eyaphambanisa khona ukusebenza kweParliament ukuthi ipase kumbe ibudget kumbe ngumthetho. Kodwa osesenza lokho namhlanje iZANU-P F isenza njani? iZANU-P F sihamba phandle komthetho wePhalamende okuthiwa ngama-standing rules and orders. Ayatsho ama-standing rules and orders ukuthi khona i-committee kuyini, umgcinisihlalo we-committee kuyini, inhlelo zonke ze-committee zihlelwa njani. Kodwa iZANU-P F ungayibuya ithena hayi umgcinisihlalo elapha kasifuni ukuthi ethele umhlangano. Ngamanye ngezinye indlela babe sebefithi hayi umhlangano lo ungaqhubekeli phambili, kulamakomiti amaningi angasaqhubekelanga phambili ngomsebenzi.
Nanti udaba Mnumzana Gawule, ungathini wena?
Baba Gandhi, kule nto edanisayo kakhulu uba uSibanda, Honorable Sibanda, ngiyadana kakhulu ukuthi abantu e-MDC iphathele amagqwetha phakathi amanye anjengabo Walshman Ncube amagqwetha ahloniphekayo. Kodwa okungidanisayo ukuthi njalo yibo abakhuluma ngokuthi i-rule of law yibo abahlabelayo i-rule of law. Angikwazi i-rule of law leyi bayibala beyichiye ngaphi nxa sebehamba besiyafika kumbe ephalamende baya sebeyikhohliwe yini i-rule of law leyi. Njalo abayitsheli isizwe seZimbabwe ukuthi i-rule of law rule of law
ayibonayo Gawule i-rule of law obona thinasingayilandeli.
Abantu laba kutho ukuthi vele bona into abayifunayo kabayazi ngoba nxa besithi bona umongameli i-constitutional court isisekelo sombuso welizwe baphikisana nesisekelo sombuso balimaza i-constitution yelizwe laba bantu. Abantu laba yazi ngitele kule problem lapha
Gawule. Gawule, Gawule, Gawule. Singasibona ngani sinelungelo elokuthi nxa kuyikuthi idale singavumelani lalo ngezizathu zethu sitho ukuthi idale leli kasivumelananga lalo okusemthethweni. So lokho ikwese esakwenzayo ukuthi hayi dale lapha lingabe latsho lokho kodwa thina silemvumo eyokuthi singavumelana nalo lelo dale. So osokukhona-ke umbuzo okhona kathesi ngowepolitiki kanti Mnangagwa wesabani ukuthi yeyi wena mfana kanti yini iproblem yokuthi unanzelele ukuthi mina yimi umongameli bese kukhulunyiswana wesabani?
Upresident Mnangagwa kesabi lude ngoba ubicelile ukuthi asihlanganeni sibumbeni ukukhulumisana kodwa lina ngenjo ngelilayo esingayaziyo eqaqileyo.
Gawule, 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 ngiyacela ungabi angani ngumuntu ohlala kumazi. khatshana nalapho uthe nxa engaba utumbo se-Australia ukhona wena useZimbabwe la nxa kuyukuthi wena usuke waba le problem lo makhelwana kwakho oyedwa ikakhulu umakhelwana okuthi wonke umuntu yamnazela ukuthi nangeyani ukhona laphana awuyibiza idale lomuzi uwolela ukuze nile village yonke